yimo esihle ngoba kwakusuke kwaganga ojulayi into ababesuke bayenza yayingukuganga kodwa elingakwaziyo ukuthi phela singajabula kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthe abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into yemonopoli yona leyo bayi-scrapa bona so kade sesekukuhle ukuthi sekule-court judgment but ingathi sekulensuku vele izimota ezinye zithova ngibona ngazathi lawo i-court singazake sithi iyenze into enhle ngoba amakhosi isikhathi esiningi akhange kuthi i-politics ithini ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwe wona la ama-applications bathatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision
amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke
amaningi abesephumile kwezukho ngezizathu eziningi kubekuthiwa bebephuza ukubhadala bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalwanga njalo bebhadalwa ngebhoo laloba abantu kwesinye isikhathi baye bebhadala ngeforex so vele ungakukhanyela kwinto kwangikhona bekungalani ngoba umuntu umelemota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali umuntu ongalamota daily making cash into kwangikhona vele bekungenzi ngqondo
udubo lwezimota sike sabona ikakhulu koBulawayo ngesikhathi kusasebenza izubuko yodwa izimota ezithwala abantu besezisilela kathe sokunjani
izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngokungakhangela emalolishini amanye uzekobe kuthiwa kungathawa u-six okuze ukuthi imota zinjani tisik siyathiwa u-seven ziyabe seziphela la makhombi ngoba amaningi athi ephuma kuzugwakubhuku baphuza ukuthandisa ukuthi naloba abafana bona laba kwesinye isikhathi bechaja amadola uma sokuntambama kodwa at least liyake liyashoda ukuthi i-transport ikhona ngesikhathi sikazubuko amanye amalokithi bebephangisa ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqeda abathayisa emsebenzini leli
uhulumende ubekhalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uzulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi kusayenzeka yini lokho
uhulumende lawowindi kuyafanana kwenze kuhlukuluza abantu so akunandlela uhulumende angazibona ngani ngcono ekudefendini abantu uhulumende ezimbabwe lakowindi singathi balebhizi efana naye owindi asebetshintsha indlela abanakana ngayo ngohulumende wezane ngasezetshintsha indlela anakana ngayo kuyafana naye.